Indaba enjalo ike yakhulumeka phakathi kwamalunga ebandla. Udubo lusukelwa ba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukuyenza ama-consultations akade siwayenza kulandela ukukonona kwamanye amalunga ngendlela abanye amalunga akuZANU-PF aziphatha ngakhona, laba abazenza izaphu ephakathi kweZANU-PF. Sithanda ukunanzelela ukuthi izaphu yaphuma ku-Unity Accord ngo-2009 kodwa besilokhu silabantu abazibiza ngezaphu ephakathi kweZANU-PF. So ukukhonona kwamalunga lawa yikho okwenze kwaba lo mbono esingathi i-suggestion ukuthi mhlawumbe bengaqotshwa epalamente laku-government uma besebenzisa igama lezaphu, ngoba izaphu ayikho lapho. So indaba isuke yaphuma ama-consultations engakayenziwa, njalo inhlangano ekade imele iphathe lolu daba ingakayenziwa. So kulapho esikhona ama-consultations.
Kahle kahle ngobani elifuna ukuthi baxotshwe kumbe kwenziwe lokho okuthiwa ngama-recalls?
Belikhangelele ukuthi kahle kahle ngobani elifuna ukuthi basuswe?
Ngingathi amalunga into abayikhangelele kakhulu yikucitsha lawa amanga asetshenziswa ngabanye abathanda ukuthi besilungisele itafula zokudla zokudlela bekuZANU-PF. Abantu abacatsha ngegama lezaphu ikanti bona bagijimisa inhlelo zeZANU-PF njalo bengamalunga eZANU-PF. Yiyo injongo enkulu ekade khona ukucitha lawo manga lokubonisa sobala ukuthi izaphu ayikho. So amanga lawo asetshenziswayo ngabanye abadangazela abokhaya moyo abahlanganisela abokembo mwadi babazenza abantu bezaphu kuZANU-PF, yiwo okade efuna ukucitshwa.
Ungasitshela ukuthi umhlangano wenu omqoka i-Congress kade likhangelele ukuthi ibe khona, isidluliselweni phambili ungasipha izizathu zangikhona lokuthi kuhamba njani okwakathesi?
Ubumele ube khona ekupheleni kuka-April kodwa siwudlulisele phambili ku-August. Lanxa singakatholi i-date kodwa ngenyanga ka-August kulapho esizaba khona le-Congress. Lokhu kulandela ama-province ambalwa ebhalele i-National People's Council becela ukuthi mhlawumbe kungadlulisela phambili ngoba bebengakaqedi njalo ababonti babebezakwazi ukuqeda amalungiselelo for i-date ka-April. So kude sekuhlaliwe i-NPC ihlalile mhlaka 10 April yabona kulungile ukuthi belalele ama-provinces lawo kudluliselwa phambili.